Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku28 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungethuli isinqumo okwenziwa ngumthethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezo Thabangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC kudala inkulumo.
Nxa ama-facts akhona, imiqondo yakhona isegcekeni, kutshengisela ukuthi singathi umnumzana uSengezo Thabangu kayisiyona siba lukhulu kumbe Secretary General. Ama-facts akhona wonke akhona.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Thabangu bathi abaqothwa kubandla le-CCC babevele bengakhethwanga ngokusemthethweni.
Yena akasingeke simkhulumele ngoba thina akazale simuzwe ekhuluma ukuthi kasazi. Sizwa ngabona laba esibarikholileyo yibo bathi kabasazi. Ye kungenzeka ukuthi kabasazi ngoba thina siqalisa umzabalazo. Abanye bangikhona ngenxeba besesikolo.
Uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard kulethela uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi ungumkhokheli woqobo.
Lokho kwenziwe ngusodolobha David Coulthard kungeminye yemizamo ekuzanywayo ukuthi kuye kukhitshwe ilizwe laseZimbabwe ekuhluphekeni. Ilizwe laseZimbabwe lisekuhluphekeni okwesikhathi eside kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungethuli isinqumo okwenziwa ngumthethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezo Thabangu ulemvumo kumbe hatshi yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC sokudale inkulumo. Umahluli umnumzana Munato Mutebetsi wazisa ngeviki edlule ukuthi uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Ukudlulisela isinqumo phambili okwenziwa imthethwandaba nje yonke sokuvamile kulezinsuku. Izolo umahluli uthe uzakwethula isinqumo kumalanga alandelayo sokuba kusokudaba lokubulawa komlandeli webandla le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali ngumnumzana Pius Jamba Mukandi. Kube ludaba olufanayo kucala likamnumzana Job Sikhala owayemela iSt Mary's edale lephalamende. Ukuhlaziya udaba lokudluliselwa phambili kwezinqumo zomthethwandaba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Le indaba e-reserved judgment indaba engiyibona iqondane le-judiciary kumbe i-jurisdiction yeZimbabwe kuphela. Ngoba nxa ama-facts akhona, imiqondo yakhona isegcekeni, kutshengisela ukuthi umnumzana singathi umnumzana uSengezo Thabangu kayisiyona siba lukhulu kumbe Secretary General we-CCC. Ama-facts akhona wonke akhona, ama-witnesses kuyazitshengisela nje ukuthi ukureserva i-judgment singathi ngesikhiwa kungaba yi-weakness ye-judiciary system yethu. Futhi kuletha nje inkinga ye-criticism, bayazivulela nje ukuthi kube labantu abazakhulukhuluma besithi hayi nxa umantshi esesaba ukuthatha i-judgment kuyina kwesabayo. Kuletha ithuba lokuthi abakhononayo bakhonone. Yikho angiboni ukuthi kungaba yinto enhle eyenza ukuthi judiciary system yethu ibe yinto eqakathekiswa kakhulu.
Bakhona abanye asebecabangela ukuthi nxa umantshi kumbe umahluli esithi yena uza yethula isinqumo sakhe kumalanga alandelayo uyabe siya buza kwabezombusazwe ukuthi aluphathe njani udaba. Uyavumelana layo yini imbono le?
Kungaba liqiniso ukuthi nxa umahluli ethi yena ufuna ukuthi akhokhe umphefumulo ayekaye cubungula akhangelisise, ye kungenzekele ukuthi engxenye kulamanye ama-facts kumbe ama-witnesses kumbe ezinye iy'ndaba ezihambelana lecala lakhona afuna ukuthi azikhangelisise. Kodwa kungaba kuliqiniso ukuthi nxa isinqumo sakhona siqhakathekisa kumbe ukunqoba kwe triple C kumbe ku iluva nje malunga aphikisayo uhulumende kungaba liqiniso ukuthi engxenye umantshi ufuna ukuthi akaye kutifahlafahla indaba yakhona asikasoze sithi engxenye uyabe ebuza umuzama umnumzana uenmasomnanga kwa kodwa engxenye lo usupervisor wakhe uchief justice kumbulu kumalaba kumbe usecretary wejudiciary service kwe commission hayi mina ngibona ngathi yikho kwenzakalayo kodwa akulunganga umantshi umsebenzi wakhe ufanele abekwazi ukuthi isisekelo sombuso siyehlukanisa amandla e-executive lamandla e-judiciary yikho hatshi kuyaphi kuphambaniseke kakhulu
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-studio 7 eseGwanda Abasebenza lomnumzana Sengezo Thabang bathi abaxoshwa kubandla le-CCC babevele bengakhethwanga ngokusemthethweni. UThabang usexoshise amalunga edale lePhalamende, Senate lamakhansili ayedlula ikhulu. Abanye abaxoshwayo yibo ababuyelwe ukuzoncintisa njalo kuzikhundla abaxoshwa kuzo. Kodwa uThabang usehambe emthethwandaba njalo ukuthi abaxotshwayo laba bengazancintisa njalo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Albert Mhlanga osebenza lomnumzana Sengezo Thabang ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga Gande ngibingelela amahlabezulu ngibingelela uZimbabwe yonke esikwenzayo asikwenzi thina ngoba sikufuna sikwenza ngoba siyivoice yabantu beZimbabwe yebo ye kulabantu ababili abathathu abangafuni ukumela iqiniso ayiqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bafuna ichange bengakhathalekile lokuthi ichange ibuswe ngubani yikho bebekhangelele thina labo babuchanisa ukuthi into esizenza i-change kodwa lokhu esikwenzayo kulungisa ukuthi i-change ibe fast abantu bayakhala besukisele emashonaland emanikaland yikho nje iZimbabwe yonke ivumelana lathi balutshwane nje abangavumiyo ikakhulu labade bekhethiwe yibo bobona besiya emthethwandaba kodwa nje izakhamizi zonke nje ngikhuluma nje abantu abahlala lami koBulawayo angila body card ngiyazihambela ngixoxa labo insuku zonke akula ngitho ngisola odini batho nje ukuthi hayi ngali nalibambisane lakhuluma lobaba uChamisa ngasese yikho abathi sikuphambanisile otherwise esikwenzayo bavumelana lathi ye kule ndaba okuthiwa ngama double candidates ngeFriday yona lebuyayo mhla ka 1 sibekile emthethwandaba ukuthi labo esibacelileyo ukuthi gababuye bezoxoxisana lezakhamizi esikuthi ngama recall betho labo ukuthi njengoba sesibacelile akwazi ukuthi baphinde babuyele futhi bengavunyelwanga izakhamizi izakhamizi ngezimelwa yithi ke labo babuThabang ngeFriday ngilethemba ngingakuphumputhi njalo ukuthi njengoba labana abantu sabamisa abangeke futhi baphinde babuyele baye ukuthi sebemela abantu singazange udaba siluxakulule hayi kabaphumeleli ngileshuwa khona labo ababekiweyo sisana labantu yibo abazabe bekubalot box yibo abazavotelwa ngabantu
manje ungasitshela ukuthi kathesi njengoba lama double candidates lapho okuzaba khona lokhetho lina likuthatha njani ngoba lokhu kukhanya kuzanceda ibandla lezanu PF ukuthi lithathe lezo zihlalo ezincintiswayo
ende lokho ikhoras esizwa ukuthi hayi lokhu kunika ichance izano ye izano phela nxa vele singalungisanga izinto ihlithathe iadvantage kodwa kathesi sesixakulela imbambo lomgogodla ukuthi kukhanye izano kayisoziwine lapha eHarare lakoBulawayo hayi lapho kakuboni nxa thina sesile sitinji candidate akula muntu opheleleyo ongaya kubalot box ayivoteli zano koBulawayo laseHarare hayi amasetilana siyawaretena wonke ama-councillors lama-MPs mhlaka 10 siyabe nje celebrate nje abantu beZimbabwe sebebona unyawo lutsha asili lo babuthwange uChamisa ubabuchamisa ngopresident wethu laye uyakwazi gazake kuphike yebo yengathi kasazi kodwa kuyabe kumangalisa ukuthi kambe mina ngisebenze laye for more than 23 years esebenze laye lawo babuchabango emele itourism abe sithi kamazi ecabanga ukuthi kulomuntu ozamkholwa hayi yena akasingeke simkhulumele ngoba thina kazale simuzwe ekhuluma ukuthi kasazi sizwa ngabona laba esiba recallileyo yibo bathi kabasazi Ye kungenzeka ukuthi kabasazi ngoba thina siqalisa umzabalazo abanye bangkhona inqeba bese esikolo la kanye kwesesikhathi bengakajoin ezebandla so kungenzeka ukuthi ngephiliso labo kabasazi kodwa hayi umsebenzi siyawuqhuba silethemba ukuthi uzaphutha ngaleyo ndlela efunwa ngabantu lathi yephala
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo Uhambo luka mayor wedolobho lakoBulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard kulethele uzulu wakoBulawayo ithemba lokuthi ungumkhokheli woqobo umnomzana Coulthard lo mgcini sihlalo wekomiti ebona ngezamabhizimusi ku municipality wakoBulawayo uCouncillor Mxolisi Mahlangu basuke ngeviki edluleyo belubhekise kwele South Africa lapho abahlangane khona labo somabhizimusi lezi zalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lolu hambo lubikwa luqoqwe inhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Victress Mathuthu okhokhela njalo inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo laye obesemhlanganweni lomnumzana Coulthard
Msakazi uhambo lukasodolobho wedolobho yakoBulawayo umnumzana uDavid Coulthard lokuhambela eJohannesburg ezobona izizalwane zakwaBulawayo abahlali bakwaBulawayo abasebenza bihlala lapha eJohannesburg South Africa ngokomsebenzi ngicabanga ukuthi kuluhambo oluhle kakhulu ngase sikhangela ukuthi kungokokuqala silandelwa ngumeya wedolobha azosilanda athi uzokhuluma lathi singabahlali bakwaBulawayo kodwa ezokhuluma lapho esitholakala khona lapho isisebenza khona kuyinto enhle kakhulu ngathi ngiyakubhekisisa ukuvakasha kukameya kwenze abantu abaningi bamazi umeya wedolobha lakoBulawayo abamazela mhlawumbe ezithombeni abamazela bemuzwa kumaphephandaba bemuzwa kubo Studio 7 kodwa bakwazi ukuthi bambone ngamehlo bakhulume laye bebhekene laye okuyinto enhle kakhulu sicabanga ukuthi mhlambe kube labo mayor laba abadlulileyo bebeke bakuzama lokho mhlambe kube kukhona osekuke kwaphuma ngokuthi sivakatshele lapho esikhona ngoba isikhathi sokuthi sibe kwaBulawayo asikho siyizakhamuza kwaBulawayo mpela kodwa isikhathi sokuthi sibe kwaBulawayo asilaso kodwa nxa umeya lesikhathi sokuthi azokhuluma lathi silapho esikhona siyakujabulela kakhulu kube luhambo oluhle kakhulu olubongekayo kakhulu kushidolobho
okwenziwe ngumnumzana Coulthard ubona ngani kungenziwa ngezinye iziphathamandla ezikahulumende kumbe ezikamunicipala kungaphathisa na ilizwe leZimbabwe
mina ngingatsho ngithi lokho kwenziwe ngusodolobha David Coulthard kungeminye emizamo ekuzanywayo ukuthi kuye kukhitshwe ilizwe laseZimbabwe yokuhluphekini. Ilizwe laseZimbabwe bese lisekuhluphekeni okwesikhathi eside kakhulu. Ningi imizamo elokhu izanywa ukuthi abantu bezame ukuthi kukhulule ilizwe leZimbabwe lalo like liphume enhluphekweni. Kodwa kufana lokuthi kuthela amanzi emhlani wedada ngoba akukho okuphumelelayo. Ngakho nxa kuyukuthi usodolobha eze ngapha kithi wazokhuluma lathi singapha esikhona sakhuluma esikukhulumayo laye sabonisana esikubonisanayo laye. Lokho nxa kuzawusiza ukuthi kuthuthuke uBulawayo kuzaba into enhle ukuthi labanye sodolobha lezinye iziphathamandla zinyathele zinyathele mzakho umeya nxa imizamo yakhe leyi ingaphumeleli ngoba uqala ukuthi kube kulomzamo ofana nalowo. So nje usukhona nxa umzamo wakhe lo uphumelele kungaba into enhle ukuthi iziphatha amandla labanye sodolobha labanye nje ababona kufanele ukuthi bakhulumisane labantu abamaphandle kwelizwe basebenzisana nabantu angaphandle kwelizwe ukuthi uzame ukuthi ukukhuthula izwe leZimbabwe lihluphekweni. Kulungile ukuthi bakulingisele bakophe lokho okwenziwe ngumeya kulungiswe ilizwe laseZimbabwe. Asikwazi impela okuzasilungisela iZimbabwe, kodwa lokhu ngeminye imizamo esingaze siyibone esiqalayo. Asike sibonele ukuthi lo mzamo uyaphumelela yini. Uma uphumelela akulungiselwe abantu abaziphatha amandla zikuzame zonke zaseZimbabwe ukuze sinethisaneni abaseZimbabwe nabangaphandle ukuthi silwisele iZimbabwe esimeni esi-right. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga nkosazana Victress Mathuthu, oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ekhokhela njalo inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyeZim Imbokodo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi uhulumende weleBhilithane usephakathi kokulungiselela umthetho ozavimba ukuphiwa amavisa kwabantu abafuna ukuyakwenza umsebenzi wokunga asebekhulile khona le kweleBhilithane. Lokhu kulandela isicelo sebandla leNew Conservative Party sokwehlisa inani labangena kweleBhilithane. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo, umnumzana Edwin Ndlovu, usegcotshiwe. UNdlovu wakhethwa ngemva kokususwa kukamnumzana Donaldson Mabutho, owagxotshiswa kukhansili ngumnumzana Sengezo Thabango. Nje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisumele nge-WhatsApp.
Studio 7 nijani? Hawu siyaphila. Ngicela ukubuza kuba buchuma lapho uJosepha lapho. Umethu kuyaphenywa, umuntu oyaphenya ngubani? Ephenya bani? UJosepha lapho angasibambe amehlo ukuthi siyenze ngathi asiboni. Angisho uma ngatshontsha inkomo yakho kube sokuthiwa mina ngiyophenya ukuthi mina ngitshontsha inkomo. Kuyabe kuzawuhamba khona lapho akanye ngibulele umuntu kuthiwe mina ngiphenye futhi ukuthi umuntu ufike kanjani. Alikho iqiniso elizawuphuma lapho. Alikho. Abantu bezani badlala ngabantu. Ngiyabonga Studio 7. Ulubimbi loyo.
Studio 7. Ngibingelele bonke abasakazi abahle, abasakazi abakunandi. Ngifisa ukuthi liyami layifunde. Ngifisa ukuthi liyami layifunde irekhodi. Ngiphawule-ke lapha ngabantu bakithi kumathekeleleni ababhizi ngabantu ngokusapota amaqembu asempumalanga, akhokholwa abantu bempumalanga eshiyabo. Uyezwa umuntu egxeka ibandla e-MRP, egxeka ibandla lezabo, uzwa umuntu ubuhlungu. Kusisiza ubuhlungu lokhuyana abantu bakithi ukuthi sithi sizabantu bemathebeleni singasapotani. Kuyatsho ukuthi sazothatha isikhathi eside, sazophila kanzima, sonke siphila kanzima. Wonke umuntu osemathebeleni uphila kanzima, akaphili kahle, kalangisebenzi. Kodwa nathi umuntu uthanda nabantu balokhu zaka abale eMpumalanga. Bekamanje uChabango osisisila ukuthi badlala amatophe, phela ngamatophe la abadlalayo, ngamatophe la abadlalayo. Asisapoteni nowakithi. Bese ngiphawula kulalo omunye usiso kwawo okwaphawula lapha ekhuluma ngokuthi ma kungena elinye ishona kufakwe elinye ishona, umgaba wathi ma esephuma ufake elinye ishona. Kudayi elibambele ingatshoni losisi lo que besaga na beliba beli na choni elini la ngawanti zwa ti kia chinga wonge wonge loko jenga kusimiri kutupata na kulipupo kutupaga kupati rotish so sekta la bantu wakiti supporti na matemba yiti kwa yiti na maiza kuna ma MRP supporti na matemba yiti kuto na MRP kijiva MRP kaka.
Studio 7 injani njani wasakaza abahle nabalalelisa likulisa ezindawo lapho likukhona ayi yabona abantu bezani bahlakahle badelela abantu bahlakahle kudelela lokho abakwenzayo and ngendlela abenza ngakhona vele bayakhombisa ukuthi akulanto eziwenziwa kiwo so abantu bakithi uma bengathatha ngilinyathelo bazama ukuthi bayenze ezinye izinto ezibonakalayo ukuthi maybe bencediswe amanye amazwe hayi labo abantu akula lapho bayakho. Angeke bayindawo masazasaphakama state masingadinganga ukuthi maybe sidinga induna athi sizame ukuthi sishayane nesishayane nabo akula nje into esingayenza lave kuzohlala lokho kuzama ukuvotwa beyenza yonke into ya manje bayafaka nezikhundleni njengamasotsha ukuthi umuntu engaba nesikhundla esikhulu esotsheni bamsondeza ngapho ukuthi aze lokho bemfundisa ubugebengu ukuthi uma engangena kuba yipresident ephathe kanjani bayenzela khona lokho ukuthi bengaphumi and namanga abakhulumayo ukuthi abantu ababulali abantu bona bona bamsulwa ayikho lento abayikhulumayo. Once waba andazani PF or usebenze ku-government ube andazani PF isocha police yonke into yakho nje noma ubulala umuntu right isocha la ubulala umuntu 2017 akula umuntu waboshwa kodwa belibheki manje namanje lokho beyala lokho bekhuluma ukuthi bona bamsula ayikho lento abayikhulumayo ama CIO athumba omunye we CCC bebabhekile bababona ababotshwa ngoba abantu bezani PF ilizwe ngelabo. So wonke umuntu nje oseZimbabwe nje akusakabali ukuthi njengomuntu ezilongwa somuntu ezani PF somuntu. So into ekhona abantu abazama ukuzivela ngoba kunzima la and then siya kude futhi ngalokhu kunzima loba abantu bakawuqhaphelanga akulanto la siya khona yabo.
Studio 7 ndivuka njani? Hayi siyazizwa indaba ukuthi abantu basezavuyela bevota hayi laphana bekumele ukuthi ngayo ikhabhinethi yonke naleya niyakhitshwa yonke naleya ivotisayo ngoba la ile nkinga kusinika imphumela sinikeza nje imphumela yayo nje ikhabhinethi leyani evotisayo ayihloniphi ilungelo labantu ayihloniphi impela yiyo esinikeza imphumela engayisiyo. So bekumeleukuthi ngalayo bayibheka ngelinyilihlo beyitshintshe yonke ikhabhinethi leyani ngoba vele sithile yakuleke sirobhiwini isizane so abantu ade kumele beyiqaphele nokuthi khonaokuba abantu isitayela sokuthi sahloko sigxika sithi ama-patterns esishoneni ama-patterns esishoneni la into enkulu inkinga enkulu yizanu badala mengikhonayo inkinga enkulu yizanu bekumele sibambane zonke esikhipheni izanu noma siyikhipha ngaliphi iqemba kulandayo okusala bekumele sikhiphe izanu yiyo bekumele siyikhiphe singavele sithi amaphathi esishoneni amaphathi esishoneni sifuna esindebeleni hayi mele sikhiphe izanu singafake enye iphathi siyakwazi ukukhulumisana layo ayingekho ifanele izanu izanu sikombile izanu sikombile mpela sifuna abantu bonke behlangane beyikhiphe bese sibona-ke ukuthi amanye amaqembu sizayenza kanjani.
Studio 7 njani uzocela ukukhuzela ama-China la ayenza intando yawewanje ukuthi laphana kusewange kuseZimbabwe akukhona eChina bazozenzela intando yabe China becela ukuthi i-government yezanu ibone ukuthi yenzani abantu beChina asizukuhlukunyezwa abantu baseChina thinewange beloku bethunquze uthuli bebulala istrata beqedelela khona kukade kukhona okuncane vele yona i-government yasezimbabwe isehluleka khona ukulungisa umgwaqo khona ukuyakha iclinic khona ukuyakha isikolo khathesi akunamgwaqo ezindaweni zasewange eChibonda akunamgwaqo akunakliniki akunasikolo yindawo nje kodwa amachina abulala kunjalo igraveli elungiswa ngabadala amakhezi athatha amahloko esiyagamula izihlahla ezama ukucenta zama ukuvula indlela wona amachina nxa uthatha nemali adlula khona iqedelele ebulala sicela ukuhlonitshwa ngamachina cela ukuhlonitshwa ngamachina ma behlulekile ukusebenza ababuyele ilizwe bani vele amanye amazwe aletha abelungu bezo-investa elethi kuletha amachina azo-investa ikwini khonokho amachina ainvesti ayabulala asizameni ukuhlonitshwa singisizwe sasezimbabwe sesikhathele singabantwana besezimbabwe ngokungahlonitshwa kwethu. Asihlonitshwa, ugovernment wasezimbabwe awusihloniphi thina singabantu basezimbabwe. Usihlonipha wona wodwa ma isidla imali ukukholisa namasifela abo bonke laba abalandelayo.
Studio 7 elinjani? Kuyamangalisa kakhulu njalo kulusizi ukuzwa abantu abanjengabo Joseph Chuma besithi izanu PF libandle libusa hayilaziwo sokuthi ihlukulize abantu kumbe ibabulale. Kuyamangalisa ngoba kusukela ngo-1980 izanu PF ibivele libandle libusayo kodwa kwathi 1982 1983 kusiya ku-87 abantu babebulawa benyamalala futhi. So asazi ukuthi ubaba uThuma kumbe ngasichasisele ukuthi ngaleso sikhathi yayingasobandlela ibusayo yini kumbe ulesinyeni sizathu angasitshela thina singabantu bakomthwakazi ukuthi babebulawalani abantu yiphi izano ayikhulumayo kanti ukuthi ayilasidingo sokubulala abantu ngoba isempusweni yayivele ingekho empusweni ihlela igugu rawundi ibulala abantu kodwa mara abanyamalalanga izawo izano yona le ivele isempusweni uma Blessing Ali kabulawanga last year izano le ivele isempusweni. Uyazi kuyadinisa njalo kulusizi ukuthi abantu bakithi nxa sebelaphayana sebekhulumela izisu zabo siyazibuza nje ukuthi kusuka kuthini nxa umuntu abengeka phawule mbengakwanisi akabathule ayikho nto bebethi izanu PF izanu PF the same Emerson Mnangagwa nguye lapho owayelonda igugu rawundi ethi amandebele ngabawu namhlanje lokhu egogoda abantu kodwa bona bathi ngoba sebelibadlela ibusayo kulasidingo kule zanu etshintshileyo kade kumbe izanu yona le yayivele ikhona yebuswa nguye nalo owayevele khona egongoda abantu
enda studio 7 uyo anongohamba ndiFreedom afanga la Big Bridge udavumpande aho ya Mnangagwa ari tile zvavuda tomari awedzenyana tomari awedzenyana rire vatu va Triple C roketa muthu wavo rine chabizarana nangepanda ende ri kutozidiwa rowina dzivhoti zano PF aifunobva chitiloni nga kuchinyi aita kukura undi uvuraya vatu veda mandevele hasho angeno zano PF so vakoshava ri vabva chitiloni vadova dhirongoni so avatomi vari bvele hafu chitiloni vomunangagwa president wapati noti president wavatu hangovhoteliwa nga muthu wemuthu anofi munangagwa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, ukumiswa kwempi phakathi kwele Israel lamabutho eHamas kwengezelwe ngamanye amalanga amabili. Ukumiswa kwempi lokhu bekumele kuphele izolo kodwa kwengezelelwa ngamanye njalo amalanga amabili. Inkokheli ye-Israel leye-Hamas ibikwa ivumelene ukuthi ukuthula ukukhona kube liqetha lokukhulula abanye njalo abathunjwa lokubotshwa nqazombili. Kusukela ukumiswa kwempile ngomgqibelo kukhululwe abantu abambalwa. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukungethuli isinqumo okwenziwa imithethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo nayo ukuxotsha amalunga ebandla le-CCC kudala inkulumo. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi abaxotshwa kubandla le-CCC bavele babengakhethwanga ngokungekho emthethweni. Uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard sokulethele uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi nangu umkhokheli woqobo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Olivalelisayo elifisela ilanga elihle ngu Chris Gande.